Siyabonga sithandekile Losandra lichona njani mthwakazo muhle. Ikudibana emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhlaka 26 ngompalakazi 2014. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo ngontungamile inkomo ngisithi endabeni zethu lamhlanje amapolisa athi sekufe abantu abedlula amachumi ayisikhombisa engozini zomgwaqo inengi labo befela kusigaba semaswingo sekulokhu uqale ikhefu lekhisimusi. Icele leMDC liphathisa asebekhulile abahlala entembeni ngempahla zokugqoka lokunye.
Impahla lezi zithethe kubancedisi be-MDC nabanye nathi sikhiphile ezethu ebesinayo sayabanikeza. Sibanikeze impahla ezithile ekokugqoka okuningi okokudla besingelakho terms of ama-US dollars. Impahla zakhona bezikosa $3,200.
Usufike komlindi yacina umnyaka ka-2014, sipha abalaleli ithuba lokubulisa abangane lezihlobo bevalelisa umnyaka umnyaka lo ophelayo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Usiba lukhulu wesigaba semaswingo umnumzana Kudakwa Shebaskiti sekhudaze uhulumende ukuthi aphangise aqhelise umgwaqo wesigaba lesi ngoba yiso esilenani eliphezulu elabantu abafe engozini zemota kulumango selokhu kuqale ikhefu lekhisimusi. Amapolisa athi sekufe abantu abangamachumi ayisikhombisa lane 74. Phakathi kwabantu laba abalithumi lanhlanu i-15 ngabafele emaswingo. Isigaba seMashonaland West leseMathebeleland North zibe labantu abahlanu ngasigaba sinye kuthi eHarare kufe abantu abalithumi. Isigaba seMashonaland Central yiso esilenani eliphansi ngoba kufe umuntu oyedwa kuphela. Amapolisa kanye logatsha lwezokutshayela ngonanzelelo ole Traffic Safety Council of Zimbabwe sebekhuthaze abatshayeli ukuthi bengatshayeli izimota ngesiqubu ikakhulu ebusuku. Ugatsha lwabatsha olwe MDC ekhokhelwa ngumnumzana Walshman Ncube kobulawayo luthi luphe asebegugile abaphila abahlala entembeni Old People's Home impahla zokugqoka lokunye ngelanga lekhisimusi izolo ngendlela yokubancedisa ukuthi impilo yabo ibe ngcono ngaleli khefu. Umnumzana Shepherd Dube umgcini sihlalo wogatsha lwabatsha kuceleleli kobulawayo uthi ibandla lakhe linanzelele ukuthi asebeluphele elizweni kabatholi imali yempentsheni eneleyo osokubangela ukuthi bephile ngokucela.
Izolo labasekeli bami sihambe entembeni Old People's Home lapha lathe besiphethe okuncane besilakho sayabanikeza ngoba besiyazi ukuthi abala lutho, abala okokudla, abala okokugqoka, abala nto engabaphathisa labo njengoba kuyiwa kukhisimusi. Abanye bayajabula kathe sinekhisimusi kodwa bona bebengajabulanga ngoba abala. So sithe lathi sikuthathe sikufake emahlombe ethu lathi siyenceda lapho sikwanisa ukunceda khona njengeqembu eliseZimbabwe.
Kuyini kahle kahle elikunike abagugileyo la njalo lizithethe ngaphi lezimpahla?
Impahla lezi zizithethe kubancedisi be-MDC nabanye lathi sikhiphile ezethu ebesinazo sayabanikeza. Sibanikeze impahla ezithile ekokugqoka okuningi yikho ebesilokokugqoka okuningi okokudla besingelakho kodwa okokugqoka yikho ebesilakho bekufika 3.2 impahla in terms of ama US dollars impahla zakhona bezikosta $3,200 esibanikeze zona.
Ubone ngani kunengi okwenziwayo ukuncedisa abaswelayo edolobheni lakobulawayo nje lelizwe njikelele sikhangela ukuthi kulezinye inhlelo ezigoqela iMayor's Christmas Cheer Fund lokunye.
Kuleli lizwe kunzima ukuthi sithi kungabe kuyenele lokho okuyenziwayo ngoba silohulumende oyalisa inhlanganiso ukuthi zihambe ziyebancedisa inhlanganiso engazingathi ziyancedisa labo abadinga lolo sizo kuyathiwa sezifuna ukuyenza sezifuna ukukhipha uhulumende zibe seziphanjaniswa yili i-CIO ukuyenza wona la ama-operations ukunceda abantu abangelalutho. So angiboni ukuthi singathi thina ku-enough lokho okuyenziweyo ngoba sibe government engafuniyo ukuncedisa layo i-government ayilayo leyo mali yokuthi incedise phezu kokuthi ingela mali yokuncedisa ibisiyalisa lezi nhlanganiso ezingancedisa lezi ezikwanisa ukuncedisa njengaleyo ceda ukukhuluma ngayo uncedo lwakhona ngeke luze lenele ilokhu izeningi abantu abahawulayo eZimbabwe ngoba eZimbabwe ayiso entembeni yodwa efuna uncedo. Singabe thina sihambile entembeni ezinye inhlanganiso zingabe zihambile kodwa kulabanye njengasemadonkini ePumula Old kulabadala abafuna usizo and ngiyakholwa ukuthi inhlanganiso lezi ezivela kulawa ama-Western countries azikwazi lapho and even zingaze zibe kwazi ziyaphambaniswa futhi ngohulumende ukuthi zifikise inhlelo ezinjalo ebantwini.
Lo ngumnumzana Shepherd Dube, umgcinisihlalo wogatsha lwabasakhulayo ku-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Welshman Ncube ubekhuluma ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7 ekobulawayo. Uzulu kanye lengcwethi zamasiko sebamukele ngenjabulo ukubotshwa komunye wabamemezela imtshova eHarare oyetheswa icala lokudabula izigqoko zomunye untombazana besithi ugqoke isigqebhezana. Kubika intatheli izindaba yethu uMavis Gama.
UMavela Skandemiri oneminyaka engamashumi amathathu lambili wetheswa umlandu wokukhokhela iqula elaphatheka kusehlakalo sokuhlukuluzwa kwesifazane oneminyaka engamashumi amabili lasiyagalombili endaweni lapho kugadelwa khona imitshova yaku-Fort Street eHarare ngoba kuthiwa akagqokanga okulenhlonipho. Lesi senzo esisakazwa ebulenjini le-intanethi sicunule uZulu ilizwe lonke. Umnumzana Joram Chuma wasemzini we-Waterfalls utshele iStudio 7 ukuba lokhu yikwenza kwabantu asebelahleka kusimilo sabo becatsha ngesintu abangasizwisisiyo. Kuthi unkosikazi Jane Magombo wasemzini weMavuku yena uthi ufuna amapholisa aphathe umsebenzi wawo babe ngumzekeliso laba ababenza lokhu. Ingcwethi kwezamasiko lazo zithi zikhathazekile ngalesi senzo zisithi kazivumelani lesigeziso esiphiwa abenza lesi sida. UDr. Themba Petros Ndlovu ungunobhala jikelele ehlangothini lweZimbabwe National Commission for UNESCO ungomunye walezi ngcwethi kesizwe umbono wakhe.
Uhluphe silalo yikuthi endulo abadala bephana amathuba bekhangele ukuthi lo ngubaba lo ngumama behloniphana ngalokho babekwenza bekwazi ukuthi kwadabuka kanjani. Thina abakhathesi ngifuna ukuba yindoda nxa kungifanele, angifuni ukuba yindoda nxa kumele ngibe yindoda. Sizama ukusebenzisa ukuhlakanipha kwethu kwemfundo ukuthi siphicane sincindezelane bese sitatsha ngokuthi ngamasiko.
UNdlovu uthi lokhu kuyikwephula amalungelo oluntu kungasekho kuhloniphana njengalokho okuthiwo lisiko lesintu.
Nxa ngikuhlonipha ungumama ngikuhloniphe ngendlela engifisa ukuthi ngihlonitshwe ngayo mina ngingubaba angisoke ngikuncindezele ngizakupha amalungelo akho agcweleyo.
Zulu usole amapholisa ethi ziningi lezi zehlakalo zalolu hlobo ezenzakala nsuku zonke kakhulukazi eHarare kodwa engekho ojeziswayo. Isikhulumeli samapholisa elizwe lonke uChief Superintendent Paul Nyathi utshele intatheli izindaba ukuba bazabotshwa abaningi ngoba babonakala kumfanekiso kamabonakude osakazwe ebulenjini. Ngimele iStudio 7 ngithi Harare ngingumavis Gama.
Isizalwane zeZimbabwe ezisebenza lokuhlala kwele South Africa zithi umnyaka ka-2014 ubunzima okwamagama ngoba umnotho welizwe ubungamanga kuhle, imisebenzi isilela kanye lokunye okunjalo. UBenedict Nhlapo uxoxa lezizalwane zeZimbabwe lezi ngenhlupho ezihlangane lazo lonyaka langethemba ezilalo eminyakeni ozayo.
Izizalwane zeZimbabwe zithi bezithwele amagapha avuzayo ngezanhluphe lezankathaza zempilo ku-2014. Isizalwane seZimbabwe unkosazana Prudence JZ Mpofu uthi impilo ibinzima kwabasebenzayo kanye labaqashiweyo.
Hayi, umnyaka u-2014 iqiniso lonke kubumnyaka onzima kakhulu kubo wonke umuntu okade ezisebenza, umuntu okade osebenzayo. It was really a tough year ekuhlaleni, ekutholeni imali. Thina siwese singamaforena, nxa uvele uyiforena kuba buhlungu kuwe.
Uthi akusakhulunywa ngalabo abangasebenziyo njengoba bekunzima ngitsho lakulabo abavame ukubasiza. Njengamazwe onke umhlaba, ele South Africa lalo lonyaka lihlangane lobunzima obukhulu kwezomnotho. Inkampani exwayisa ngezomnotho eMoody's Investors Service ibike ukuthi kulokuntengantenga kwesimo emabhanga amahlanu ayiwa amakhulu elizweni. Lokhu kukhokhelele kujini linhlanganiso yehlise imiklomelo yohlonzi lwala mabhanga. Ngenxa yokoma kwezomnotho, ugatsha lwezemali lubike ukuthi intuthuko ebikhangelelwe kwezomnotho iza kwehla isuka kokubili ekhulwini 2.7% isiya kokunye ekhulwini 1.4%. Kwabe bedinga imisebenzi lakho kubenzima njengoba kungela msebenzi lohlonzi edaliweyo lonyaka. Esinye njalo isizalwane seZimbabwe umnumzana Dumisani Leya uthi okunye okuhlukumeze izizalwane zeZimbabwe lonyaka zincwadi zemvumo yokuhlala elizweni. Uthi ukubotshwa kwalabo abangelazo lezincwadi bekuphambili kwedlula eminyakeni, kanti ke lalabo abaphiwa amaphemithi oxolo bebegijima besiyalelale ngemva kokuphiwa elinye ithuba lokufaka izicelo zokuthola amanye aweminyaka emithathu.
Sibone abantu behlukumezeka amaphemithi abo e-expire, bazokwafika leso sikhathi lapho esikade sesibancengele khona kwa-extendwa to 3 years. Kodwa kube nzima kakhulu ngoba imali ekade ifunakala i-870 abantu abaningi kunzima ukuthi bayithole noma besebenza. Sikhumbule ukuthi abantu baseZimbabwe bayathumela lasekhaya.
Umnumzana Leya uthi nengi liphindele kuphulwa inhliziyo ludaba lwenkokheli ezikhethwe iZANU-PF ukuthi zikhokhele ilizwe.
Abantu bebekhangelela ukuthi iCongress yeZANU-PF ingaletha utshintsho, kodwa kungathi abantu abangenileyo abasha balokhu besafana lalaba abadala. Kusho ukuthi ngokuya sisiya phambili eZimbabwe akuthembisa ukuthi kungaba lotshintsho.
Unkosikazi Mpofu yena uthi njengoba uhulumende weSouth Africa esekubeke kwacaca ukuthi ngo-2017 abeZimbabwe abaphiwa amaphemithi oxolo kufanele babhekise amabombo emuva, kuhle abantu baqale khathesi ukulungisa isimo sezomnotho lesezombusazwe ekhaya.
Uma kusenzakala mpela asihambe siyozamani nekhaya ukulungisa khona ekhaya, ukwenza ukuthi lobo uhlupheke usekhaya. Usazi ukuthi kule future ngoba lapha singazi uhlupheke ukubhadala ama rent adulayo, yonke imali liyana kunokuthi uinvest ekhaya uyenza ngapha. So u-2015 sizothembela wona nje ukuthi njengoba siphiwa amanye ama 3 years kodwa lokho lakho then after 3 years sokusenzakala.
Abanye ke ngabathi njengoba kungalahlwambeleko ngokufelwa balethemba lokuthi u-2015 ubaphathele impumelelo. Ngimele Studio 7 eJohannesburg eSouth Africa, nginguBenedict Nhlapo.
Njengoba sekusela amalanga amalutshwana nje ukuthi sigqibe umnyaka ka-2014, siphe ithuba lina balaleli bethu ukuthi libulise izihlobo labangani.
Ambrose Sigindi, lapha kobulawayo mina yimumqoqo kanje ke uthari wenhlanganiso yobulawa professor association ngifisela izakhamizi zabobulawayo inywe enhle bese ngifisela njalo endlela eqhathekileyo labe besebenza sonke amanye ama-organizations akuthi society lama-structures ethu bese ngifisela zonke le muli zethu kubana inkosi ibabuse ibaphathise ngasingena ku-2015 siqhubeke simela izakhamizi sinanzela amalungelo abo ngendlela ephakemeni.
Igama lami nguMorris Ngwenya, ngumsekeli wezanu-PF ebandla lezanu-PF. Ngiwumcubunguli wendaba ezombusazwe. Ngifisela abantu bonke beZimbabwe umnyaka omuhle olikhekhe thuthukise izi-asset. Ngakho-ke ngifisela impilo enhle nokubambana abantu beZimbabwe.
Malani ngidima simema ngise Texas USA ngisebenza le Association of Zimbabweans Based Abroad. Ngifisela amaZimbabweans wonke umhlaba jikelele i-2015 enhle ibe lokuthokoza lokuphumelela usiya phambili. Ngiyabonga.
Ngingubongayimafu yimi umqeqeqi omutsha oweqembu lethu elikhulu iHighlanders Football Club lapha kobulawayo. Ngilifisela lonke umnyaka omutsha omuhle. Ngithi kini wozani ngobunengi benu lizesapota ithimu yethu iHighlanders. Siqalisa umnyaka omutsha ngenhloso entsha yokwenza kahle, silikholisise ngebhola elihle elibukekayo. Sinjalo nxa uNkulunkulu esiphathisa siwine amagemu amaningi.
Hello Live Talk lamhlanje siqhubeka sikhangela ikhefu lekhisimusi. Kambe lilithakazelele njani izolo leli khefu? Ele Boxing Day lamhlake khona ngomnyaka ozayo kuyini elikukhangeleleyo? Lisithumele incwadi ze-email kumbe incwadi ku-WhatsApp. Incwajana nje ku-WhatsApp kumakhalekhukhwini wethu kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze siliphinde ecingweni lingene kuhlelo. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umanyano we-African Union uthi amabutho wawo asebulele abahlamuki abathathu abenhlanganiso ye-Al-Shabaab kwele-Somalia abahlasela isigodlo sebutho leli. Iziphathamandla zakwele-Azerbaijan zithi amapolisa ahlasele umsakazo we-Radio Free Europe ephathiswa ngemali nguhulumende weMelika awuvalile lumsakazo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
It was a Friday, my darling. Was a
Hey, zoku isikhathi sohlelo lwe Woza Friday isikhathi sokujabula. Kulolu hlelo lamhlanje u Benedict Nhlapo lo DJ Stitcher insizwa edabuka eZimbabwe baxoxa ngengoma esikhangelelwe ukuqamula umnyaka kwele South Africa mhla ziku 31 ngompalakazi. Ustitcher uthi okudanisayo ukuthi kwezinhlanu eziphezulu akukho umculi weZimbabwe. Sivula ke isiziba ngale evela kubusiswa ethi lahla. Yona Ustitcher athi iza kuba ngesithathu kwezihamba phambili.
Woza Friday lamhlanje sithi hamba kahle 2014 woza 2015 siphethe kezinhlanu ukhangelela ukuthi yizo ezaqamula umnyaka omutsha ngolwesithathu ntambama wele South Africa. Singaphosanga amaseko amahlaba ezulu nansi athi izoba ngesibili evela ku Black Emotion yona isithi Rainbow. Insizwe yeZimbabwe DJ Stitcher ozelwe enguKeith Phakathi uthi kuyadanisa ukuthi akulamculo weZimbabwe kulezo kanti ke lezinga lazo kalifani leleminyakeni.
Kulonyaka khona emculweni ngingasho nje ngithi akufani nakuleminye iminyaka edluliwe ngoba this time around ungathi abantu bebe-relaxe kakhulu. Cabanga ukuthi enye into eyenza ukuthi abantu bengathi bayaphela amandla kube yinto le e-piracy ngoba ama-CDs wathola noma 5 rand. So sebe-releasela nje ukuthi hayi since umnyaka suphelile sebephongiyenza nje.
Wesine uDJ Stitcher uthi kuhleli uSebabzin ngengoma yakhe ethi Desha.
Sithule a cappella and bring the hits. Samara cafe.
Kuyachisa-ke kwesihlanu lapho kuhleli khona ingoma ye-Nak Music ethi Call Out evela ku-DJ Fisherman owaziwa ngabaningi ngelithi MJ emdlalweni we-Generations endala. Onqedisana labaculi ekuphatheni imiculo yabo njengebhizimusi uBongani Nxumalo uthi okwenza abaculi beZimbabwe kuleli behluleke ukungena kwezinhlanu ezihamba phambili yikusilela kwemali ukusebenza ngapha becula lokuswela uxhaso.
Abantu bakithi abanayo imali mhlawumbe enough yokuthi bakwazi ukungena e-studio esiseqophini eliphezulu bazokwazi ukuthi bakhiphe very good quality emusic. Lokho kusenziwa ukuthi abanawo ama resources a enough ukuthi bakwazi ukuthi ba concentrate ku music wabo. Basebenza i music bayenze part time.
Usticha uthi ungalalela ezithandwa ngabantu emagigini lasemaredweni akuthandabuzeke ukuthi le eka DJ Melon uMondli Ngcobo ethi kuze kuse yiyo ezazibuqa zonke lonyaka. Ngemeli Studio 7 eJohannesburg le South Africa ngingu Benedict Nhlapo.
Ziyawa ziyaqhamuka go Studio 7 uhlelo Woza Friday bekungunhlapo ijaha lethu lemzansi yesikhangeleke ezemidlalo ngamafitshane imidlalo ye English Premier Soccer League. IChelsea inqobe iWest Ham nge 2-0. Ngiyazuthabile ubhururu wami ujonga enewsroom ngale ngomsekeli weqembu leChelsea omkhulu. IHull City yona ibidlala leSunderland iwine nge 3-1. IHull City, Tottenham 2, Leicester City 1, Crystal Palace 1, Southampton 3. Manchester United iqembu likhulu iqembu lika bhururu wami uAlbert Gwanda linqobe iNewcastle nge 3-1. IManchester City layo inqobe iWest Brom nge 3-1. Everton 0 Stoke City 1. Burnley 0 Liverpool 1. Unqobile bhebhe ngiyazi kobulawayo ulalele uyithanda kabi lo Tony Wellington Tony. Harare linqobileke iqembu lenu ele Liverpool. Swansea 1 Aston Villa 0. Elamiqembu manje liyadlala nje ngikhuluma nje Arsenal iyakhokhela idlala le Queen's Park Rangers ikhokhela nge 1-0. Yes, singake ehlukani ke sihlobo esithandekayo uyaqhubeka ke lo mdlalo phakathi kweArsenal leQueen's Park Rangers lokhu likhokhela iqembu leArsenal nge 1-0. Singake ehlukani sikhangele ebezihamba phambili kuhlelo lwalamhlanje. Amapolisa athi sekufe abantu abedlula amachomi ayisekhombisa lane engozini zomgwaqo. Icele leMDC elikhokhelwa ngumnumzana Walshman Ncube liphathisa asebekhulile abahlala eNtembeni People's Home ngezigqoko kanye lokudla. Kwanele mthwakazi omuhle kayehlukane ngilitshiya ku-Live Talk olivalelisayo ngontungamelinkomo. Libe lempelaviki.